sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Kwalamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 Nkwenkwezi 2020 ngesasekisele nawe. Endabeni zethu namhlanje, inani lase lehlanganele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezidlula izintathu, 3,332,894. Kuthi eZimbabwe lokhu kungamashumi amane 40 abafunyanelwe laleli gciwane. Zintathelo zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinyanga esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ukuze libhekane lesilwisana le-COVID-19.
Onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba, nalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa i-personal protective equipment ngesilungu.
Kuhlelo wezasayizo lamhla sihamba lesithando olukhulu umdumo werumba olusaqathulayo elesani extreme.
Ngokuqala indlela abanye abantu ngaqhubeka indlela abanye abantu, bathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqalisa ke elami iqondiswa yisamu express.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinyanyeke legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezedlula izintathu, 3,332,894 namhlanje. Phakathi kwalelo nani imelika yiyo ikhokhelayo, ilabantu asebedlula isigidi, 1,099,145. Sekezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 234,828 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Kodwa-ke asebesindiwe kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi, 1,053,516. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane, 38,825 asebefunyanweke legciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,634, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lambili lengxenye, 12,543. EZimbabwe inani labale COVID-19 lokhu lingamashumi amane 40, kulabahlanu abasinde kulo mkhuhlane wabulala abane. Iintathelo zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, kodwa bathi basebenza bengelampahla zokuzivikela lapho besebenza. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume namhlanje ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezamalungelo entatheli zindaba e-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe, uMnumzana Clarence Ziba, usola ukuhlukumezeka kwentatheli zindaba ngalokhu.
Onozindaba bayahlukunyezwa emsebenzini yabo bezama ukunika abantu ulwazi COVID-19. Phakathi kwenyanga kaMabasa, iMisa yathola ukuthi onozindaba abayisishiyagalombili bahlukuluzwa emsebenzini yabo. Leli linani esithemba ukuthi liphansi, bengabe bekhona abahlukuluzwayo kodwa bengazi. Phezu kwakho konke, onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba, nalapho-ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu, kudingakala ukuthi bethole izivimbamlomo, amagcobo lempahla yokugqoka uma bephandle besenza umsebenzi wabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu uMnumzana iPhithile Maphosa uvumelane loSiziva.
Kulusizi uma bengatholi i-protective clothing, ngoba yibo abasebenza on the front line, labantu behlangana labantu lapho ukuthi baku risk enkulu kakhulu ukuthi bethole lo mkhuhlane. So sicela ama companies wabo kanye lohulumende weZimbabwe bezame uku protecta laba bantu ngoba banika iservice enkulu yabathi critical service ngesilungu. So siyacela sibili bebanakenele bengaze bathatha umkhuhlane lo oyingozi kabi.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patson Mcaba uthi kuyadanisa ukubona abantu besebenza bengela mpahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Namhlanje sikhumbula usuku lwezisebenzi umhlaba wonke jikelele iye kwahlangana nesifo se-coronavirus i-COVID-19. Kuyadanisa ukubona izisebenzi kakhulukazi ezisebenza nomphakathi zingelayo impahla yokuzivikela kulesi sifo. Lokho kungokusobala okutshengiswa nguhulumende wakulelizwe ukuthi akabanakekeli abantu njalo bangabantu abalobugovu obukhulu kakhulu okwenza abantu banganakekelwa kulesi sifo.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Sibe Ntshirodza uthi kubalulekile ukuba intatheli izindaba zitholiswe impahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Kuqakathekile ukuthi intatheli zezindaba zinikezwe lazo impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Ngoba phela umkhuhlane lo awukhethi ukuthi umuntu yisinothi, umuntu ngumyanga, umuntu lenkomo eziningi kumbe umuntu kalankomo eziningi. Njalo zananzelela ukuthi intatheli zezindaba ziyangena ezindaweni ezithiyeneyo. Endaweni kuyabe kubalulekile ukuthi intatheli zezindaba zithole usizo.
Umabhalane jikelele we-ibhethi likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi intatheli izindaba azinampahla yokuzivikela ukubamba i-COVID-19.
Kulusizi ukubana onozindaba kabana protective clothing kodwa uhulumende watsho ukuthi ba-part of essential services kodwa vele khona akukho esingakutsho ngazo uhulumende lo akazange wazinikela nga-anything. Ngilethemba lokuthi amakampani abasebenzelayo yodwa
Isakhamuza kobulawayo uNkosazana Nozipho Moyo uthi uhulumende uyehluleka ukunakekela izisebenzi.
Uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukuthi inelise ukuphatheka kwezisebenzi njengabantu abakhanya intathezindaba ama-journalist zananzelelwa ukuthi khathesekithi isikhathi sokuthi sibe siqwanisa sihambisa ulwazi ngendaba ze-corona.
Namhlanje ilizwe limanyane lomhlaba linanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day kodwa intatheli izindaba ziyakhonona ngendlela uhulumende aziphatha ngayo ethi lokhu kuqalela umkhuhlane kabatholi impahla yokuzivikela ukubamba umkhuhlane we-COVID-19 njalo bayahlukunyezwa ngabezomvikela kungakhathalekile ukuba isisekelo sombuso siyabapha ilungelo lokuthatha indaba ezweni. Embikweni owethulwe nguNobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter yena uthi uhulumende uyaqakathekisa intatheli izindaba ukuba besebenze bekhululekile bengahlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngumhlalo lo ezaleni izisebenzi eziningi eZimbabwe zisesabela ukuphelelwa yimisebenzi ngesikhathi zihlezi emakhaya phansi kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown emizamweni yakhe yokunqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele abalimi bamankampanini labo bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezimbalwa njengoba umsebenzi wokulungisa impahla abangazithengisa bathole inzuzo umile ngenxa yohlelo lukahulumende olwe-lockdown. Nezisigama usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oqakathekisa isisebenzi olwe-International Workers Day. UMnumzana Sikhumbuzo Sibanda isakhamuzi saseHarare ngomunye wabahlalele evalweni.
Bekathi naye uhulumende futhi ancedisanga awuchaci ukuthi ngitsa njani ngumisabathi ngaba amabhizinisi ukuthi bangavali lokuthi sisebenza zingafi singalahlekelwa yimisebenzi.
Enye inkinga uSibanda ethi ludaba lokungacaci kukahulumende ukuba sizobani azolutholisa abanini mabhizimusi abayibo abaqhathi babo.
Bona amabhizimusi akhona azancitiswa kanjani, bazancitiswa ngayiphi indlela ukuze amabhizimusi abo aqhubeke esebenza lazo izisebenzi zisebenza. Akukacaci ke ukuthi bangaki abangalahlekelwa yimisebenzi ekupheleni kwekuvalelwa ke lokho. Asikwazi lokuthi phela ilongdani le izaphela ke kuviki ezayo yini kumbe izayengezelelwa. Kuba nzima ukuthi sitsho ngalesi sikhathi ukuthi ekupheleni kwayo mingaki imisebenzi engacitsha. Kuyaba nzima sile ukuthi siyekwazi okwamanje loke simlendele sibona nje ukuthi kuhamba ngayiphi indlela.
Umoyo uqhubeka ethi ohulumende bakwamanye amazwe baphakathi kokudinga imali abayibeka eceleni ukusiza abamankampani ngezikhathi ezinje, kodwa eZimbabwe akunjalo.
Ngapha ke kwele Zimbabwe kuye singakaze sibone ke inhlelo ke ezivelela kohulumende ezingenza ukuthi abantu bancedakale nxa basezindlini okwamanje, kumbe inhlelo ezikhangelane lamakampani ukuthi ancediseke ahlale ke evulile. Ngaba zimali ezinganikwa amakampani ukuthi akwanise ukubhadala izisebenzi ezincedisa njalo ukuthi bengavali. Asikaboni ke inhlelo ezivela kuhulumende. Sibala kwamanye amazwe ukuthi uhulumende ke bakhipha ke ama-packages, inhlelo ezithize ezincedisa amakhampani, ezincedisa abantu.
Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi labaqhathi e-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Israel Murefu uthi isifiso sabaqhathi ngokubona izisebenzi zibuyela emisebenzini yazo ekupheleni kwe-lockdown.
Remember, business is an obligation to remunerate or pay them.
Sikhumbule ukuba umlandu wabo abaqhathi ukuhlawula lezisebenzi, njalo kungakunjongo yabo ukuba zilahleke lemisebenzi lezisebenza. Kungaphezu kwamandla abaqhathi lokho nxa kuthi kwenzakala, ngoba kuyabe kungafi mtando yabo ukuba kube njalo. Sekubangela i-lockdown kanye lomkhuhlane osekubangela ukungasebenzi kuhle kwamankampani. Abaqhathi bazimisele ukuba izisebenzi zingaze zalahlekelwa yimisebenzi, njalo kungafi mtando yabo nxa sekuthe wahamba ngenye indlela.
Umuntu futhi isicelo sabo njenge-MCOS kuhulumende yikuba aphange agcwalise isithembiso sakhe sokubumba isikhwama semali yokubancedisa.
If they can access that fund that could save,
kungasiza lokho ukulondoloza imisebenzi eminingi kakhulu xa kumabhizimusi sengenelisa ukuyithola leyo mali. Khangelele ukuba umphathintambo wezemali aphange akwenze lokho, akube besobona ukuba bazayithola njani abamakampani leyo mali ukuze benelise ukuyisebenzisa ukulondoloza amabhizimusi abo kanye lokulondoloza imisebenzi.
Emazini akhe awethulele uZulu ekumanzeni usuku olwe-International Workers Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukutholisa isebenzi iholo elingabaphilisa, kodwa esehluleka ukukwenza lokho ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuqonga kwesisindo semali yakwamanye amazwe. Limele iStudio 7 iseHarare, ngingumezis Gama.
Le yiStudio 7 esarazayo eseZimbabwe. Lesi zasifuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kulayitok lamhlanje sikholela sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule uhlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulungiswa kwethulungeni kulolu hlelo zocingo njengoba sisebenzela emakhaya. Kanyeleyo kwezivela kwamanye amazwe namafitshane siziphiwa ngusithandekile Mhlanga.
ukwezivela kwamanye amazwe ngamafutshane abalela amalungelo entatheli zindaba emshukulweni we-West Africa bathi intatheli zindaba ezilova kumbe zisakaza ngodaba lwe-coronavirus zihlaselwe kakhulu njalo zibotshiwe, kodwa bathi lanxa lokhu kusenzakala isidaba lesi sesinemithetho engcono eyokuphatha intatheli zindaba kusukela ngomnyaka ka-1919. Ilizwe le-Cameroon selisule iziqondiso zokuthi abantu behlale ezindlini ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, lona eselibulele abayinkulungwane lamakhulu ayisishiyagalolunye 1900 njalo lahlasela abangamathumi ayisithupha lantathu.
Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukwenza ilanga lokwethula izindaba ngokukhululekileyo ele-World Press Freedom Day elingenza ngesonto lonyaka, yonkekile zindaba zithi ukumela iqiniso kuyazincedisa ukuze zilobe indaba zingemelanga gcele loba ukwesaba. Umlandelezi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesonto mhlakathiwayo nale nyanga kaNkwenkwezi, eLizimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day phansi kwendimba ethi Journalism Without Fear or Favor. Lokho kuza ngesikhathi intatheli zindaba kweLizimbabwe zisithi ziyahlukumezwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. UMnumzana John Masuku intatheli zindaba elodumo uthi intatheli kumele zisebenze ngokwezinzileyo ukuze zihlonishwe ngohulumende lozulu.
Ngibona ngazani umsebenzi wethu lo wokusakaza lokuloba nxa siwenza ngendlela esafundela ngayo izaqhubekela phambili, kodwa-ke kumele sibe phambi kwalabo abahaza amanga ngokuphangisa ukuthola iqiniso siphumise izindaba thina masinyane, ngoba okuningi okwenza ukuthi amanga asabalale yikuthi kuyabe kungelaqiniso. Njalo kumele sikhuthaze labo abanembiko, labo abanobufakazi baphangise ukubutho kwinhlanganiso zezindaba ezifana lezethu ezikhuluma iqiniso.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Faith Ndlovu owenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ.
Amandla okuthi sikhuluma sani lalaba abaphethe umbuso esingathi ngama-GT dollars. So imedia ile very important role in society ukufunika information eqakathekileyo that we need to hold to account those who are in power.
Uhlelo lwephephandaba le-newsbubble.com uMnumzana Nkosana Dlamini uphatha ngezinye inhlupho ezibhekane nentatheli zindaba.
Ziningi indaba ezenza ukuthi intatheli zingatholi ukukhululeka ekusakazeni kanye lokuloba indaba. Sizathana nendaba ezifana lokuthi intatheli ziyakhangela ukuthi ziloba ngobani elizweni, ikanti lowo muntu eziloba ngaye umuntu lesikhundla mhlobo bani. Zinanzelela ukuthi abezombangazwe kakhulu intatheli ziloba ngabo kakhulu, ikanti laba bantu abezombangazwe ngabantu abalezikhundla, ngabantu abesabisayo njalo abenelisa ukusebenzisa imithetho kanye lezikhundla zabo ukuthi zenelise ukuhlukuluza lezo ntatheli.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association yoja uMnumzana Leopold Mumende uthi elinye udubo yimithetho eselizweni.
Inkinga yimithetho nxa sesikhayela ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe, kule mithetho eminye esabekayo yenza kube nzima sibili ukuthi intatheli zindaba zisebenze. Okwakhathesi siku-lockdown kule statutory instrument eyareleasewayo ngupresident Emmerson Mnangagwa ethi nxa intatheli zindaba zingabhala into abayithi yi-fake news bengakuvalela okwe-20 years. Lokhu kukwenza kube nzima manje ukuthi thina sibhale ezinye indaba esiyabe sikwazi zingabe zenzakile, ngoba sesesaba ukuthi uhulumende uzathi yi-fake news bekuvalele 20 years.
Ilanga le-World Press Freedom Day elabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations linanzwa minyaka yonke ngeNkwenkwezi ngendlela yokuveza ukuqakatheka kokwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kungenamigoqo ebekelwa intatheli zindaba njalo zingahlukumezwa. Ngimelethi Dosezi Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
abenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni kanye nabazali bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba angenele kudaba lwezemfundo ngalesi sikhathi sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 ukulondoloza impilakahle yababalisi leyezifundi lapho zivulwa izikolo ukuze zingabenzi abangomunye ingxenye yalabo abasabalalisa igciwane elizweni. Umazisikama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo sizanye isikhathi izikolo sezikhangelele ukuba zingavulwa yiloba yisiphi isikhathi ngemva kokuba ikhefu seliphela njalo ilizwe selibanga emaphethelweni ohlelo lokungahambihambi lokuhlala emakhaya olwe-lockdown mhlaka 3 Nkwenkwezi. Izikolo elizweni bekumele zivulwe mhlaka 5 Nkwenkwezi kodwa uhulumende uthi zizophuza ukuvulwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganunusibanda uchasisa ngokubenze benze lesi sicelo.
Sazise umongameli welizwe ukuthi aluba izikolo zivulwa sifisa ukuba avulele ukuqhatshwa kwababalisi ilizwe lonke njengesilinganiso somthetho. Selokhu uhulumende wama ukuqhatshwa ababalisi ngesizathu sokuswelakala kwemali yokubhadala uholo, ababalisi bazithola besengozini yokuthola lo mkhuhlane lula ngoba umbalisi munye uzithola eseqondane lamaklasi amabili alabantwana abayi-8 kusiya phezulu. Kube kanti ngokomthetho oqondileyo kumele umbalisi abe labantwana abayi-40 kuphela.
Abenhlanganiso yemela ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi kumele zivulwe isiphelile leyo coronavirus. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Nation Mzikirwa uthi bafuna ukuba zivulwe ngezigaba ukwenzela ukuba kungaze kwaba lokuminyana kwezifundi.
Qale ngabafundi abazabhala imihloliso. Njenge-R2s sikhangelele ukuthi uhulumende avule isikhwama ese-Education Equalization Fund esizancedisa izikolo ikakhulu ezisemaphandleni ezingela getsi nalokho azenelise ukufunda ngokomoyeni okuthiwa yi-e-learning.
Omunye wababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Thomas Hadebe uthi kungaba kuhle nxa uhulumende engathola imali yokusebenzisa ukuthi abantwana bonke bahlale ezikolo.
Ngeleyo ndlela singawuvikela umkhuhlane ukuthi bengasuki lawo ngakhaya beyolethe esikolo esikhona esikolo njalo behambisa ngakhaya. Kunzima ukuthi zivule izikolo kodwa siyafisa ukuthi sizivule izikolo kodwa sizazivula nxa uhulumende wethu esekwanisile ukufaka amanyathelo aqinileyo ukuze lathi sikwanise njengabantu sivikele labantwana bevikelele ukuya izikolo.
Kwasekelwa njalo ngomunye wababalisi umnumzana Nyathi othi uhulumende kumele aqale adinge eminye imizamo yokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane.
Kule ndaba eyokuhlala e-social distancing ukuthi umntwana nomntwana kumele ebe le-deski lakhe, sizakhangela ukuthi izikolo zingaki, abantwana bangaki, bazahlala njani. Ndizacela ukuthi kulezinye izikolo ezincane ezisakhiwa azilayo le furniture, azilayo i-capacity yokuthi kube le-furniture naleyo eyokuthi abantu benelise ukuhlala social distancing. Of course siyayizwa indaba yama-exam classes kuthi kulama-courseways lani, but is it worth taking i-risk yangkhona ngalesi sikhathi esikiso?
Umfundisi Wison Dutch we-United Evangelical Church in Zimbabwe uvumelana lokuchiwo ngababalisi.
Parents are the major stakeholders in every school. There it is very important for them to be consulted.
Abazali yibo uhlangothi olukhulu, kungakho kuqakathekile ukusebenzisana labo kule ndaba. Kumele njalo kuvunyelwane ukuba lezo mali ebezihleliwe ukuba zisetshenziswe kusukela ngezandlela kusiya kumsalakazi zisetshenziswe ukudinga impahla edingakalayo ekulwisaneni nalo mkhuhlane, ukubaliswa ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ezikolweni, sepha lokunye okunenginengi okudingakalayo.
Say water, soap, and all other things.
Umsekeli womphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele intatheli zindaba kusukana isanda kwedlula ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olamandla wokubetha usuku lapho zizovulwa khona izikolo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuwoza sonke namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo wezumba elisacatshulayo elesamu express lona elisanda kuthula idlaladela lakuqala Wamele kusawo esiti umalaicha. Njenga mwilo mkwana wesu jisewe, usi uchilola lolo java.
Iqembu leli likhokelwa yinsizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga ecasisa ngembali yakhe.
Ngithi kumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala iKatari kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Bathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngase ngiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhona ekuthanda lathi obabe funa ukuyenza into zemithathu obenza nabale msindi nje ngiyakwenza konke lokhu.
Indalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye dade ethi ukujola. Yini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
Abangatheni amafungufungu loko ukuthi ngisemgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu nxa singabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sikudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ndokuthe ngayidlalade lenu balithola njani?
Oyabe funa mhlawumbe yabe nje umcimbi olani efuna ukusikhonekta ngu 0612659640. Mawufuna ya WhatsApp, mawufuna ufoni, yalithola CCD.
Likhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe leSamu Express ngale ekamalayija ethi maphokothela.
I was able to get a lot of people to get a lot of people. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri weZimbabwe. Zimbabwe.